Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 womvulo ekuseni mhla ka 4 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane i-$36,000.
But into yakhe isimangalisa ukuthi besengakaboni lutho bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe.
Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo.
Lapha abancediswayo lapha akulaza ukukhetha, akulaza ukukhetha umhlobo, akulaza ukukhetha ibandla, akulaza ukukhetha ukuthi lo fichane.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphathisa isibhedlela se-Thorngrove kobulawayo. Izabelo zele Melika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawe ligciwane le-coronavirus lokhu likhwela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezingafika phose amachumi amane i-$36,000. Lumthetho othiwa Statutory Instrument 99 omnyaka ka-2020 uyachasisa njalo ukuthi isigaba sokuvalwa kwelizwe sifike njani kuhlandla lesibili kumbe i-level 2. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Kubikwa amasosha eZimbabwe ebambisana lawe Mozambique ayalwa labahlamuki bohlobo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa weseMozambique ngeviki edluleyo ekhulumisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngalolu daba. Udaba lwamasosha eZimbabwe aluzange lukhulunywe. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter ulandule ukuthi amasosha eZimbabwe aseMozambique. Wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wake wathumela amasosha kwele DRC kwadala inkulumo ngoba umthetho uthi kumele aqale ethulele idale lephalamende andubana ase amasosha kwelinye ilizwe. Sixoxe lomela isigaba seBhinga edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ongwebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe ukuthi idale lephalamende lona limi ngapi ngalolu daba.
Ifungafunga lelo test lizwile kanti kade vele sokuqalisile ukubhoda ngaphakathina kwelizwe ukuthi khona eMozambique sokulomvukela osukhona. Kodwa into akade isimangalisa ukuthi uMnangagwa nguye kade engu-chairperson waliyana i-portfolio ke ebona ngokomvikela lokuvikelana kwamazwe aphakathina kwe-SADC region. But into akade isimangalisa ukuthi besengakaboni lutho bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe. Asikubonanga lokho kusenzakala kodwa esikubonileyo kuphela yikuphi uhambo kaMnangagwa lo minister wa of defense Prince kanye lama generals amaningi ebehlala phansi bekhulumisana lo President uNyusi esingakwaziyo ukuthi uhambe khona ngale engu-chairman yini we security organ security and peace organ esadiki uMbusi Hambile nje njengomnumzana uMnangagwa emelele ilizwe laseZimbabwe asilaqinisa ukuthi ngabe imele okuyikho okwenzakeleni ngoba siyakwazi ukuthi kuvele bese kuhambe kudala amabutho lawo kuthiwa ngama mercenaries abakhokhelelwa nguColonel Dyke khona ngale eMozambique ukuthi belwisana nalabana abantu asikwazi ke ukuthi khona kuthi ukuthi labana abantu bebengayenza umsebenzi omkhulu yini kumbe njalo sokufuza ukuthi kathesi lalelukuzeni iqembu lethu lamabutho ethu njengoba sikhanya ngani silohlupheka okukhulu kangaka ukuthi mhlawumbe labo sebe siyasetshenziswa njengama mercenaries ukuthi kube sokuholwa bese kusijoke ukuthi imali yakhona yalowo msebenzi yabi siya kubani into esayimelele ukuthi sonke sizwe but sizwe bekhuluma bekuthiwa khona yi-mega deal ama-mega deal aweZimbabwe siyawazi ukuthi nxa esayinwa asayinwa ngani ngawokuncedisa ilizwe kodwa isikhathi sakhona esiningi okuyakwenzakala ukuthi kudla abalutshwana bona laba abayiwa basembusweni
una umthetho uthini ngokusiwa kwamasotsha ukuthi ayokulwa kwelinye ilizwe
upresident uyamvumela kodwa utsho ke umthetho ukuthi khona nxa uthe wavunyelwa njengopresident ukuthi hambe deploy amasotsha kwelinye ilizwe uya deploy kuphela nxa iparliament ikuphe imvumo yokuthi ukwenze khona lokho nxa iparliament ingamphanga imvumo kumongameli kufuze ukuthi eyidinge leyo mvumo ngaphakathina kwamalanga ayisikhombisa iphakathina kweviki ukuthi khona iparliament icho ukuthi yavumelana yini lombono wakhe kumbe kayivumelani lombono wakhe nxa iparliament ingavumelani lombono wakhe kutsho ukuthi amasotsha kuyabe sokufuza ukuthi ephenduke ekhaya
manje njengamabandla aphikisayo kukhona yini elingakwenza ikakhulu edalele eParliament ngodaba lolu nxa kuyikuthi luyiqiniso njalo lizalidinga na iqiniso ngalolu daba eParliament
esingakwenza njengamabandla aphikisayo kukhona kakhulu kunenye okwakuqala nxa siseparliamente ngasisibo nje amalunga awedalele eparliamente amabandla aphikisayo kodwa singamalunga edalele eparliamente esilamandla esiwaphiwe ngumthetho wona lo othiwa iconstitution yeZimbabwe ukuthi sinomsebenzi umsebenzi wethu njengamalunga edalele eparliamente okwakuqala yikumela izizalwane zeZimbabwe kizo zonke izinto eziyabe zisenziwa ngaphakathina kwelizwe kanti okwesibili okusilakho okufuze sikwenze njengamalunga edalele eparliamente yikubumba umthetho okwesithathu yikubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini umthetho welizwe okhuluma ngayo njalo lezimali zikahulumende zisebenza ngendlela efaneleyo yini
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumela isigaba sebhinga edalele eparlamente engowebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington inhlanganiso yeZimbabwe Youth Council isethule imbiko yokuthi isikhwama esasungulwa nguhulumende esokuphathisa abasakhulayo ese-Youth Relief Fund sona esifika izigidi zamadola eZimbabwe alichumi lasikhombisa i-17 million Zimbabwe dollars esijonge ukuphathisa abatsha abakwezamabhizimusi kulesi sikhathi ilizwe livaliwe ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sizaqishwa lamuhla. Uze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe o-Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo olilunga lelihlanganiso yeZimbabwe Youth Council unkosikazi Saliwe Njelomole.
IZimbabwe Youth Council iyakhuthaza abatsha abangakafaki izincwadi ezitshengisela izifiso zabo zokuba phakathi kwalolu hlelo ukuthi benelise ukuphangisa ukuthi bangene kulolu hlelo ngoba lugqiba lona okwesiqembu sakuqala ngomvulo mhlaka 4 May. Lokhu kunikeza ithuba izisebenzi ukuthi benelise ukukhangelisisa ukuthi izabelo zonke ziwutholile nalo mbiko njalo bekhangelisise ukuthi amaqembu wonke abatsha akwanisekile na ukungena kulolu hlelo
Okwamanje sekulabantu abangaki abasebefakile isicelo sokuthola usizo lukahulumende?
Singathi 4,332.
Bakhona na abatsha abadabuka endaweni esifana labo Matabeleland abathole ithuba lokufaka izicelo zabo?
Yebo, sebekhona abatsha abasemathabeleland, kodwa ukuvalwa kwesiqembu leli lokuqala kuzanikeza ithuba lokuthi ke sikhangelisise ukuthi uhlelo lwethu luqhuba njani, njalo sikhangelisise ukuthi iziqinji zethu zonke khona emathabeleland sebefaka yini konke okufana nayo.
Laba abasebefakile isicelo sabo bazabethola impendulo nini?
Bazathola impendulo yabo eyabivela emabhanga abo ukuthi bazayenelisa ukuthola. Sithi njalo ke labo abengatholanga ithuba kulesi sikhwama, ugatsha lwethu luzayenelisa lona ukufaka umbiko ukuthi abazange benelise ukuthi bangene kulolu hlelo. Akusoze kuphethe nje kunjalo, bazatshela ngezinye indlela amanye amahofisi abangaya kuyo ukuze bathole. Khumbulenyane lapha sakhuluma ngogatsha olwe-social warfare luzabe lalo luphathisa kulabo ayabe bengatholanga leli thuba ukuthola kulesi sikhwama.
Uhlelo lo luzavula na okwesibili?
Isiqembu sakuqala uma sekukhangelisisile izincwadi zonke lalezo zicelo eziyabe zikhona, laba bazathola imali kuyabe sekuzathi sebeqedile ukunikeza izimali zabo, kuvulwa njalo iqembu lesibili, kube njalo kusiya njalo ize imali yaleyi sikhwama iphele.
Lo ngunkosikazi Saliwe Njelomole, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ufe uncedo lwemithi lempahla yokuzivikela kwisibhedlela seThorngrove Isolation Hospital kobulawayo ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Umongameli Chamisa uncedise leso sibhedlela, kodwa uqhubele abayibo abaphathisa kuleso sibhedlela abebulawayo City Council. So into ezidonethiweyo ziqutshelwe abebulawayo City Council.
Yena umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhona yini embuthanweni wokupha abantu lolu ncedo?
Yena umongameli kayisayenelisanga ukuthi abe khona, njengoba ukwazi mfowethu ukuthi kulezi nsuku umthetho uyala ukuthi abantu behambe esindaweni esikhatshana, ukuthi umuntu angasuka lapha abe khona ebuya ngapha kobulawayo kungabe uyinto ehlupha kakhulu. Kodwa ubemelelwe inkokheli zebandla esihlala lapha kobulawayo.
Ungasitshela ngamafikshane ukuthi uncedo lolu beluvele luyini?
Lapha abancediswayo lapha akulakukhetha umhlobo, akulakukhetha ibandla, akulakukhetha ukuthi lo mfitshane. Uncedo lolu mfowethu bekuyi ama face masks la agqoke ebusweni. Themba abantu abaningi sebabona abantu begqoke ama face mask ayi 1450. Kuyobuya-ke ama gloves aweplastic bawayiza ngesikhiwa bethi ngama latex gloves ayi 1000 ikhulu lelo. Kuyobuya-ke ama sanitizers angithi umuthi lo osetshenziswa ukugeza izandla kuyobuya ama-liters ayi 23 amathumi ababili lentathu yama-liters ama-sanitizers. Lokho kuqutshelwe abameli bebulawayo City Council ukuthi bephathise abeThorngrove Hospital lapho kugcinwa khona abantu abalegciwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19.
Umnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhonale kwentuthu ziyathunqa. Okwamanje namhlanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idale lephalamende lizahlala kancinyane namuhla ngenjongo yokuphuma lesinqumo sokuthi lihlangane nini njalo. Amakomiti aleli dale abona ngezemithetho ake ahlangana ngeviki edluleyo kuhlaziywa indlela ezingasetshenziswa nxa ilizwe lingaqhubeka livaliwe okwamanye amaviki. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulomongikazi weZimbabwe obesethethe impentsheni wabizwa uzophathisa obulewe ligcikwane le-coronavirus kwelengilandi. Unkosikazi Rachel Makombe Chikanda ube leminyaka engamathumi afika phose ayisithoba minwembili. Wasebenza ukuba ngumongikazi okweminyaka efika phose engamathumi amahlanu, i-47. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Bafakazi be-Studio 7, ngiyalithanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni, sisemaphandleni impela eGogwe, phansi kwa-chief njelele. Yes, lokhe siku-lockdown, sivalelwe sibili. Ukuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagadeni. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi nokunye esikulimayo esingabe siyakuthengisa ngalesi khathi. Eyi, sokunzima ngoba hhayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plus ngalo umkhuhlane siyakwesaba, kodwa indlala yesisikhulela. Lezinto emashopu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asisakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ithukela lona lodlweli yofuvesi lisiphilise selidula kakhulu. Angazi singenza njani. Ngiyabonga.
Munyoni ewanje salibona nini balaleli be-Studio 7 kanye nabasakazi be-Studio 7. Thina ngapha ewanje sile simanga esikhulu kakhulu ukuthi khona abantu abarenta ezindlini ze-Colliery ewanje company Colliery nabantu iningi labo ngamavendazi, ngamafrimaketi, abantu abasebenza imisebenzi yokuzenzela ezandla ezi amthozi ngathe ngabantu abazidaleleyo abalalutho abantu basemarizeve. Ngiphanisikhathi zokuthi yona i-Colliery sishiyavula ama-ofisi isethi khona yona ifuna amarenti. How comes sisekunzimeni lapha ewanje?
Njani basakazi bakaStudio 7, siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwuphetheyo. Hayi, siyayibona i-corona sokuphinde kwengezwa futhi isikhathi, kodwa abantu indlala, abantu abatholi kudla, makhaya kuphila kuphi? Kanti izimali eziphumayo lezi zama-health organization ziyaphi? Kanti bona bavalelani nxa bona bengakwanisi ukunika abantu ukudla, bathi abantu baphile njani? Kumele becabanga abantu. Ugovernment wezandla kumele acabanga abantu ukuthi abantu angayenzi abantu njengenkomo ukuthi ziyasuka ziyekudla utshani. Nalangathathi i-advantage yokuhlukumeza abantu ngoba kuthiwe kulo mkhuhlane we-corona. Asiyonto enhle le. Kubuhlungu kakhulu into abayenza abantu. Abantu bathole nzima babulawa yindlala. Zandla ivayikazi yakwanisa. Njengakithi ngapha emathebhelelendi vela abakazi besincede ngayo. Ngitho unganasilamkhokheli, asilamgwaqo, asilani. Kanti iGuguraundu izakhulunywa nini indaba yeGuguraundu yabantu abafayela abagcwele emgodini kibobhalago kuphila kupha abantu abafayela? Kanti izakhulunywa nini njengoba ikorona ibuye kathesi isibulele abantu abangu-11 sokukhulunywa ngayo kumangalisayo okwedlula laba ababulayo yeGuguraundu? Ake sikaleni sikhulumeni ngabakuqala laba ababulayo yeGuguraundu, singakhulumi ngalaba kuthiwa bayi-11. Sikhulumeni ngalezi izigidi lezigidi zabantu ezabulawa yiGuguraundu kuqala.
Njani, ngiyalibingelela lonke balaleli be-Studio 7. lati ngapha kokugondolo ayi ule ulwazi luncane olumayelana nomkhuhlane lo siphunguluzwa nabanye siyakhala ukuthi ngakuthiwa siyathola ulwazi ngakho umkhuhlane lo ngoba siyakungena lapha uzasiqeda sacela sokuthi ngazi basikhangela lathi ngapha ngoba nokudla kuyaphela lokho sinika kona kwesosiyangolofesi okuhwaliswayo sona sisitefu emakhaya sikwathi kuzaze kube njani la siyafundisa sibe lolwazi ngoba mhla kuyangena lapha vele kuyakushiyanga namuntu thina lapha kokhona hayi ngiyabonga mina elonicala kuwat 5
sanibonani basakazi nabalaleli besitudio 7 mina igama lami ngubhizini yancuba ngikhuluma ngiseplumtree mina ngokubona kwami ngibona lolu suku izimbabwe ayifanelanga vele ayilasi isidingo sokuthi lunanze ngoba ngibona ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba intatheli zindaba ziyabotshwa aziyenze umsebenzi wazo zikhululekile ngendlela kufanele zenze ngayo ziyeza zithalaza zisaba ukwenza umsebenzi kodwa ezikhuluma zisekela uhlangothi lwezanu pf hawu lezo zenza zikhulekile kodwa ezinye nje ezithatha zonke izindaba kungakhathelekile ukuthi yiziphi izindaba azihlukuzikhanya zihlukunyezwa kakhulu so mna mbona engani vele akukho fe ukuthi ezimbabwe kwenziwe nalelo kuzimoto abantu kabaphathwa ngendlela eqondileyo
liyathona abathandekayo abakwasitudio 7 lo ngisogogwa nawomoya oyizombo okhulumayo ngithanda ukubona abantu bakithi sabelane ulwazi ithengise ukuthandana lokukhula ezweni inyezwa kakhulu nxa kukhuluma abantu bakithi abemaksouth abemaknorth uzabekhala bekhalela ukubana akulalwazi ngomkhuhlane kodwa bonabo abakhuluma bekhuluma kuhle njalo behlambwa kuhle ibala lokuthi corona yibo abantu esibakhangeleleyo lathi njengesizwe ukuthi asebekwazi bonabo ungatshela oseduzane kwakho umtshele atshele oseduzane kwakho yikho ukufunda kwakhona yikho ukwenziwa kwakhona intshelo yonke singalindeli uhulumende ukuthi uzathumela umuntu azokucela wena ule mhlandla ngoba sukutshele kulo makhona lakho ekuseni ungamnekeleli unywa yinyoka ukuthi uzazibonela uzabivela abasinekuthakothi azoyithatha hhayi bantu bakithi asithengiseni ukuthandana lokukhula nokuthi ngaphandle ngakuthi abantu balapheli khona bengafuni ukuthi litshelane izinto wena osikwazi siwazile isigaba sakini asitshelaneni bantu bakithi isifo lesi siyingozi singayekelelani lokho esinjeithi uhulumente uzabuye uhulumente uzabe ama-resources uhulumente lana i-resource yangkhona nguwe khona apha ekhaya osikwazi kibubuti ngapha edolobheni wathola ulwazi ungulerediyo wathola ulwazi yabelana lo munye wakho khonapho ukuze laye aphephe engozini ye-COVID-19 iyabona
bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intatheli zindaba zakwele Cameroon zibikwa zinanze ilanga lamalungelo azo zikhalaza ngokungaphathwa kuhle nguhulumende labahlamuki abafuna ukuxexebuka kusigaba esikhuluma isilungu. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi isiphathi sezizalwane zakele Ethiopia ezahlengwa emoteni enkulu eyayivaliwe kwele Mozambique kulabantu abambalwa abatholakala emoteni le bevalelwe abanye sebefile ngenyanga edluleyo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu likhwela. Ingxenye phose yelizwe lemelika ibikwa izavulwa kumalanga amalutshwana alandelayo kodwa inani labatholakala belegcikwane leli selisedlula isigidi esisodwa i-1.18 million. Kwafa abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi ayisikhombisa i-68.2000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State.
I-coronavirus eWashington State kwaziwa kuyindawo lapho yaqalisela khona kodwa wethusa abantu ekuqaliseni ngenxa yokuthi abantu wabafica bengawulindele. Kodwa uhulumende wasephangisa ukuthi afake izinqumo zokuthi abantu bangaphila njani. Bahambe emsebenzini kumbe bangahambi emsebenzini. Lapha abantu basebenzele ezindlini. Njengami ngilesikhathi eside ngisebenzele endlini. Bantshintsha baze bantshintsha lezinto ezinjengamabhasi ukuthi ugade ibhasi nxa ulesizathu salapho yakhona. Lama indawo nje ezokuhambela lezi ezinjengamaphakhi ukuthi abantu bangahlangana. Bakuvala lokhu nxa uhamba phandle nje kumele la unxa uhlangana lomunye umphe isixeka lesikhala ukuthi kube le social distancing leyo abakhuluma ngayo. Njengendawo lapho waqalisa khona igcikwane. Izinamba amanombolo ayehle aphange yehla kawakhwela ngaya phezulu lakathe sisiloko sile lowest number of deaths in the United States compared to other states, la lowest infections. Ngibona ngani lokhu ukuthi uhulumende abantu bawuzwile ukukhala kukahulumende ukuthi ayilandelanini imithetho and labantu bayilandela.
Sesizwe kuthiwa abensundu yibo abakhanya besifa bebulawa ligcikwane leli. Kambe kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Ukufa kwabantu abansundu kuyinto ebuhlungu kakhulu. Lokhu futhi kakusiyonto entsha. Kuvela ukuthini umuntu omnyama lapha elizweni leli waye AC leve isigqili. So lanxa ubugqili lobana sobaphela kodwa imisebenzi esiyisebenzayo imisebenzi leyana efaka abantu abamnyama ezindaweni lapha ukuthi kube lula ukuthi bawuthole umkhuhlane. Yiba abatshayela amabhasi, yiba abagcina abantu ezindaweni okulabantu abadala city old people's homes kumbe ezindaweni zabo, yiba abasebenza endaweni zokudla ema-restaurant lapho kule public khona. Yibo abagezisa nje izindawo zonke kumbe ukuthi ungahlangana lomuntu odobha ongcekeza kumbe kuyini ngumuntu omnyama.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseWashington State. Umfundisi Angliston Sibanda ethiwa corona virus isivela uhlelo lwethula namhlanje. Kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, i-statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane $36,000. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu, yanini ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe losuku oluhle.